Endabeni zethu lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa usefikile kwele China lapho akhangelelwe ukuthi uzaqinisa ubudlelwano beZimbabwe lele China. Umhlangano wokukhetha inkokheli yecele le-MDC elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe obekumele wenziwe mhlaka 7 ngoMabasa usudluliselwe phambili. Isifundi sekholeji leZimbabwe Great University zingqikelana lezinye eWashington DC lapho ezikumncintiswano weJessup International Law Moot Court Competition. Kuhle leZimbabwe Today asixoxeni, lamhla sixoxa ngokulungiselela ukhetho oluzayo. Selikwazi umuntu kumbe ibandla elizavotela na? Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngehambo zikamongameli Emmerson Mnangagwa lapho aya kwele China. Uzaphathelani ilizwe leZimbabwe? Thumelani imilayezo lenu kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini ye ukuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhutho elezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama, umagagasi athi 909 AM, 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.